Namhlanje weziphathelane labesifazana siqoqalo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle eCouncil yakoBulawayo.
Ukuphambanisa kakhulu bona laba abathengisayo abalemisebenzi yezandla nabazithe abazisebenzayo abamachurchi labo kabasanelisi ukuthi behlangane ukuthi bathandaze bakhonze bakhuleke labo sebesehluleka and ama-sports labo baba-affected endaweni eziningi ngoba kabasahlanganeli kulabanye abaphila vele ngezweni ngezama-sports. Kube sokusiba ne-challenge futhi eye-GBV ezindlini ngoba sokuhlala ezindlini obaba kabasayinathi kuyagwejisa lapho abagwejisa khona omama kabasayi ngoba siyakwazi ukuthi omama yibo kakhulu abathanda abajayele ukuya echeshi. So abantu abaningi izinto eziningi sebethona behleli endaweni eyi-1 sokubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income kakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rates abo abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo ngoba even ukudlala abantwana kabasayenzi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi and angithi lezimfeni abantu kahle sakusahanjelwana njengezihlobo so ku-affecthe ngingathi phose izinto eziningi ilife impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzi and lezinga liqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala?
Ya, ukukhuluma iqiniso yikuthi abantu bayabuya ezindlini and especially abantu abangomama ukuthi yazi sokuliwa ezindlini abanye sincedisane sibili kuzwanane but nxa kubuyela futhi ezindlini kuphinde kuyeqala phansi and now isimo esikhona koBulawayo kumbe ngathi eZimbabwe yonke umuntu kathesi like umama usechayiwe endlini engayaripota. I-challenge ekhona ukuthi omama abaningi bayabuya bezowithdrawa ama-cases aba babe bewaripotile. Lokho sikusho ngoba umuntu engayaripota nxa esewithdrawa i-case amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishinele. Sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesibakhomishineli i-affidavit ukuthi usewithdrawa i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani izinga langikhona lokhu ekhethe liqansa kakhulu obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sikhangela bona besifazane ungathi yibo abathwele amagabha avuzayo yini sinanzelele ukuthi amanzi akasilele kumele kuye weziboraneni labantwana sebetshona behlezi ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho yikuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhanyela even indaba yona leyi eyamanzi esikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi, uzalayinele amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awatshe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana a girl child nginanzelele ngathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasaye esikolo they spend most of their time bemelela amabhawuza besiye ezikotshweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi bathone bachithe isikhathi belabafana abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume kumbe ngobaba babo. ngoba sikhangelele endabeni yokuthi even ama youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisi. So izinga labantwana abazitheleyo likhuphukile kakhulu, abantwana abangamankazana lensango, ama-drug abuse, into ezinjalo nje. Abantwana sebebeba exposed kakhulu ezintweni ezintsho ezinjengazona lezo, ikakhulu e-girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNdumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.